Ama-shops ingathi mbe izitolo eziningi bangabe bethengisa into zabo ngemali yeZimbabwe singatshela le ibhondi esetshenziswayo, kodwa intengo yabo bona abayigcinileyo ngeyama-US dollar. So isikhathi esiningi i-rate ingatshintsha kwi-black market lapha kumbe khona banebhenki uzabona ukuthi izinto lazo ziyakhwela. So into ziyakhwela nsuku zonke, kungaba yithukela, kungaba yinyama, kungaba yifiweli, into zitshona zikhwela nsuku zonke. Isinkwa sinjalo siyashota lapho sithola khona $75, $6. Ibhanzi lakhona nalo liyabe likhwelile. So izinto eZimbabwe ziyazi lokho zikhuphuka, okwenza abantu abaningi bengenelisi ukuthi bethole nje ukudla ngathi amamilizi amathathu ngelanga, ngoba into ziyazi lokho zikhwela, okanye imiholo yabantu ayikhwele.
Bakhona yini abathengisayo ngedola leMelika lemali yakwamanye amazwe abayamukela ezandleni kumbe baguqula intengo njalo nje kuphela?
Hayi, ezitolo lapho abantu bayathengisa ngemali yakuleli lizwe, but abakwenzayo ikuthi nje baguqina intengo. Nxa into yakuyi-$2 iyayithengisa nge-$6, njalo njalo. So intengo ngathi amadola yeAmerica bayathathi, kodwa intengo yabe ikutshengisela nje ukuthi hayi, into leyo lokhu ithengiswa ngama-US dollar, wena ubhadala ngemali yakuleyo.
Ibhanga elikhulu lelizwe sizwa kuthiwa seliqalisile ukumemezela ukuphenduka kwedola leZimbabwe. Abantu bathini ngalokho?
Singathi ngokuletha ukuthi mhlaka 2014 beze bethi khona abantu sebezaqala ukusebenzisa idola leZimbabwe, kwahle kwatshengisela ukuthi iZimbabwe nedola siphendukile. So abantu nje sebekujwayele ukuthi keze labakhona sebekhangelele nje ukuthi intengo leyo izakhwela kuze kufike ngaphi. Abanye besesabela ukuthi kungafika-ke lapho okwakufika khona ngo-2000, sigcina sibuyisela futhi back ukuthi abantu sebesebenzise imali zakwamanye amazwe.
Abe-ZCTU sesike sezwa bekhuluma ngokutshengisela ezitaladeni phezu kokukhwela mahlayana kwentengo yezinto. UZulu ulawo yini umdlandla wokutshengisela kumbe wesaba okuke kwenzakala ngozibandlela?
Ukutshengisela kweZimbabwe kuyahlupha kakhulu ngoba iningi labantu livele kalisebenzi. Ngabantu nje abaziphilela ngokuthengisa ema-flea market langaphi langaphi. Izisebenzi zona zilutshwana kakhulu. Abaningi abantu abasebenzayo ngabantu abasebenza kuhulumente esithi ngama-civil servants. And isikhathi esiningi zathotha ama-civil servants wona vele kahambi kwi-strike isikhathi esiningi. So ukutshengisela kuba khona kunenye into, abantu bayahlala ezindlini. Nxa ikakhulu abantu bemithoza abangathi kona hhayi, thina intengo yamafutha asisayenelisi, sizamisa iimota zethu. Yiko lapho othola khona abantu bengasayi emsebenzini babenelisi. So ngiyake ngize abantu bezethithiwe bethi bazatshengisela, but abone kuphumelela ngoba iningi labantu livele kalisebenzi.